Ezindabeni zethu namhlanje, amalunga edale lePhalamende ahlangana loZulu emaphandleni lapho abuza khona ukuthi ashitshwa yini. Izizalwane zeZimbabwe zithi kumele zivote ngobuningi bazo ukwenzela ukuthi ziphile ngcono eZimbabwe. Lingaqhutshwa yingxoxompikiswano esizaba layo namuhla ezabe ihlolisisa umumo kweleZimbabwe njalo lingenzakala kukhetho oluzayo. Sizahlolisisa okungenzakala kungedlula ukhetho lolu. Lisilandele ebulenjini be-inthanethi kukhathi le-VOA Ndebele le-VOA Studio 7 lapho esizalethulela khona udaba lolu ngesikhathi lusenzekala e-Washington DC. Lisilandele ngokusebenzisa hashtag ZimBeyond2018 kuTwitter nakuFacebook. Uhlelo lwabesifazane asiyishizeni bomama namhla sixoxa ngokwenzakala kwele Zimbabwe njalo lokwenzakala kungaqhushwa ukhetho ngomnyaka ozayo. Thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-1:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.